Ebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 9 Ncwabakazi 2018 nguChris Dande endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamantshi weHarare unikeza isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umnumzana Gilbert Phiri Gqwetha elimele umnumzana Tendai Biti kwele Zambia uthi ilizwe le Zambia liphule imithetho yeziphepheli ngokuphindisela uBiti eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe leZANU PF akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yiForum Sango. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba kamantshi weHarare Magistrate Court unikeze umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party okungunye oyingxenye yamalunga akumanyano weMDC Alliance umnumzana Tendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 okumele ihlawulwe lamuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Obekhokela iqula lamagqwetha kahulumende elabathutshisi uJustin Uladi utshele umantshi umnumzana Francis Mafumo ukuba asikho isizathu sokumbalela ithuba lokuba ahlawuliswe imali yesibambiso esebheyili umnumzana Biti. Lokhu kwemukelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa onguye okhokela iqula lamagqwetha amela umnumzana Tendai Biti. Soluzangena kusasa edale udaba lukaBiti ukuqhubekela phambili ngomkhuba weremand lapho igqwetha lakhe unkosikazi Mthethwa akhuthaze idale ukuba kumele kwenziwe njengoba kuyinhlala yenza ukuba umuntu uyabuzwa lapho elezikhalazo. Okunye kwalokho okuphathelene lokutholiswa kwakhe ithuba lokuba ahlawule imali yebail kubalisa ukuba angaze aphazamisa ubufakazi, angaze enza imihlangano yezombusazwe loba lentatheli zindaba ase incwadi yakhe yokuhambisa ipassport edale aye zibika kabili emapholiseni ekuseni lantambama phakathi kwehola lesithupha kusiya kwelesithathu. Umthethandaba uthi uBiti kumele ahlale emzini wakhe ku-number 4 Hazel Umunsdale njalo ase incwadi zakhe zama title deeds zomunye umuzi wakhe oku-number 7 Bernard Avenue HCPT. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umnumzana Gilbert Phiri Gqwetha elika umnumzana Tendai Biti eleZambia uthi ilizwe leZambia lephule imithetho yeziphepheli eyokwethekelelwa amazwe kanye leyomhlaba wonke jikelele ekhangelane leziphepheli. UPhiri uthi abaphathintambo bezokwethekelelwa ilizwe leZambia kanye lamapholisa bayalile ukwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weZambia obuthe kumele umthethwandaba weHigh Court uhlolisise okufiswa ngumnumzana Biti obefuna ukuthi abe isiphepheli. Uphinde wathi uBiti kazange ephule umthetho yokwethekelela kweZambia. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ilizwe leZambia lenze okungekho emthethweni ngokubisela uBiti ekhaya ukuyabhekana leziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa.
The Zambian officials have violated the Refugee Control Act of Zambia and the Immigration and Deportation Act because, first of all, ordinarily speaking, any Zambian and Zimbabwean does not need a visa to go into either country.
Okusobala ukuthi akusilokucala ukuthi umuntu weZimbabwe kumbe wakwele Zambia angene emazweni la engelama phepha omngcele ama visas.
When he sought asylum, the law is very clear, the Refugee Control Act, as read with the Immigration and Deportation Act of Zambia, that he should be given the leverage of 7 days within which he can decide what to do, either move to another country or regularize his stay or make an application.
Ubelelungelo lokuhlala kwele Zambia okwenyanga. Iziphathamandla zephule umthetho we-Refugee Act of Zambia o-Immigration Act kanye lokubisela abantu lapho abavela khona o-Deportation Act. Umthetho wokudinga ukuba isiphepheli owe-Refugee Act wakwele Zambia kanye lowezethekeli lokubiselwa lapho ozalwa khona nguhulumende we-Immigration and Deportation Act ukubeka sobala ukuthi kumele aphiwe amalanga ayisikhombisa ukuthi alungise konke akufunayo.
This is a very serious thing that has happened in Zambia. But it's also a violation of international law and the rights of Mr. Biti. This is a very sad day in the legal history, especially of Zambia, that such a thing can happen where a court order, a duly issued court order by a well-constituted court, issued and brought to the knowledge of law enforcement officers, can be defied in the fashion it has.
Ubiselo kwakhe kwele Zimbabwe ukuyabhekana labantu abamdinga ngamehlo abomvu kwephula iziqondiso zemthetho yeziphepheli emhlubeleni wezwekazi le-Africa eSADC. Imithetho yeSADC ikubeka sobala ukuthi ungeke wabiselwa lapho ovela khona ukuyabhekana labantu abakufuna ngamehlo abomvu kumbe ukususela amanqe. Okwenziwe ngamapholisa labanye okumele bemukele amaphepha la kusithiye simangele sonke. Kuyamangalisa ukuthi kulabantu nje abangephula umthetho bekwazi ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Isizwe sabo lesi sephula imithetho yomhlaba wonke jikelele ebona ngeziphepheli kanye lokwethekelela amanye amazwe.
Throughout the 27-year reign of the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, into even the era of the second president, Chiluba, and the subsequent president, Zambia has been a place of refuge from people in South Africa when there was apartheid, even as far as Rwanda after the genocide, Congo with the instability. Zambia has hosted massive numbers of refugees.
Kuyadanisa kakhulu lokhu ukuthi kwenzakale kwele Zambia, ngoba ilizwe leZambia lijayele ukumela iziphepheli. Waba ngumongameli wokuqala kwele Zambia, uKenneth Kaunda, lwamlandelayo uChiluba. Kanye labanye omongameli babesamukela iziphepheli ngenhliziyo emhlophe nke. Lokhu kwenzakale kumnumzana Tendai Biti kuyamangalisa kakhulu. Asikwazi ukuthi kwini konke khonokho. Samukela abantu abavela kwele South Africa, abantu abavela eCongo lamanye amazwe ababebalekela ukubulawa. Ilizwe leZambia belivele likwenza lokhu. Kodwa ke lokhu okwenzakale kathesi asikwazi. Lokhu siyakuqabuka sibili kwele Zambia. Kambe kujoni nxa sesikhangele ukuthi kuyaphetha ngani?
Umnumzana Gilbert Phiri ligweta likamnumzana Tendai Biti elihlala eZambia. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leLusaka. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Delane Masiye Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo.
Indaba ye-asylum, nxa ukuthi umuntu ningalinikela imniki i-asylum, engikwazi ukuqala ukuthi you can give him the right of passage, ukuthi nibheke kwelinye ilizwe. Ngiyamala ukuthi bambisele ngale eZimbabwe, ibe sithi bona kamerithi ukuthi athole le asylum. But now into emanisayo ukuthi isikhathi sakhona bamhambise ngaso, ngoba ade kumelithi kuphela kuqala uhambe ikhothi, ibe khothi lapha kumele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakho nezethi beyenze abadinga ukuthingisi ukuyifomalize ukuthi bebone sibithi umuntu lo kumele ithole le asylum lokuthi kumele sibikayo bemgcinezeni lapo. So lami ngiyamangala ngikhona.
Sizwile njalo umnumzana Gilbert Phiri obemele igqweta sorothi ngiphinde iquestion yami. Igqweta leli kade limele umnumzana Tendai Biti lithi ke ilizwe leZambia sibilephule umthetho okumangalisayo weziphepheli. Kambe khonokhu-ke kutshoni kulizwe leZambia, kutsho yini ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumisane yini le nkokheli yeZambia? Ubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangaka, ngoba kulomthetho nje omele umhlaba wonke nxa sekubuye endabeni leziphepheli. Ngakho-ke nxa yokuthi bona abawulandelanga lowo mthetho babe sebembithela, kutho ukuthi kube bekukhulumisana. Kodwa-ke again into enje ngokhangela njalo ayisezisebenze kuhle nxa sekukhangelwa njalo futhi ilizwe lezambia umhlaba wonke nje jikelele le sithi international community. So indaba yakhona le isakhangele nje ukuthi izaphetha ngani.
Yes, siyabona njalo ke abaphathi ntambo bahulumende kwele Zambia bayakhuluma ngakho khonoku. Kambe nxa bekhuluma khonoku emphakathini kabaziyangisi yini? Njengoba ke kukhanya ngazani ke umnumzana Kenneth Kaunda sakhumbula silo wayigcina abantu abayiziphephele. So kibo lokho kujoni
ukwaziwa kweZambia ngasikhangela nje ngemuva iZambia yaziwa iyindawo efikile eyamukela iziphephele izigcine kuhle nje. Singakhangela nje laba ngabe-ANC bonke bafakaza nje lapho abakhona ukuthi hayi sazile eZambia konke nje okwalwa yena layo umongameli waseZimbabwe ubaba uMnangagwa baye wagcina lapho eZambia. So angazi ukuthi lokho sekwenzakele ithoni kungabe kuyukuthi babuzile babuza nje endaweni eziningi kwezepolitiki kule decision abayenzileyo. Kodwa-ke ngokubona kwami mina ngibona engani akwenziwa njalo.
Ubona ngazani-ke kuza thwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele Zambia?
Sekusesabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufune ukuphepha udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungacatshwa uthole indawo yokuthi lawe ungagcinwa lawe uthole ukuthi impilo yakho nje la ibe itholakale igcinakele. Manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho especially nxa yokuthi indaba yena le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.
Hello ke ngumnumzana Delane Masia Mhlanga intatheli izindaba ezimeleyo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esekafuwe kwele Zambia. Akunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezifana labo Human Rights Watch umanyano wamazwe omhlaba kudlangothi olubona ngeziphepheli olo United Nations High Commission for Refugees umanyano wamazwe oyi-Europe o-European Union inhlanganiso yamagqwetha abona ngelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe basole kakhulu ukuphindiselwa ekhaya kamnumzana Tendai Biti enikezwa ezandleni zamapholisa eZimbabwe zonke sithi wephulwe ilungelo lakhe njalo balethemba lokuthi akasoze ahlukunyezwe. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lokhe sigqile kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seLombok kwele Indonesia siphinde sehlelwa ngenye ingozi yokuzamazama komhlaba ngemva kweyangensonto eyanamhlanje ihlasele lesi sihlenge esingomakhelwane eseBali. Elemelika lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngumongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo lokungancintisi kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Ukuhalela ubuphepheli umnumzana Tendai Biti obebaleke elizweni ulandela imbiko ayethula ngemva kokhetho lokwethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi babefuna ukumthumba sokudale imibuzo eminingi kuzizalwane zeZimbabwe. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni immigration umnumzana Bekthemba Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo ephendula umbuzo othi kanti kumazwe wonke angumakhelwane kungani uBiti ekhethe ukuyaphephelela kwele Zambia
I-escape route ebiseduze lokuyena le ukuthi aye eZambia ngoba impilo yakhe ibisengozini. Okwesibili-ke kube yikuthi kuqondile ukuthi ahambe eZambia ayi-expose layo nxa ingalandeli ilungelo loluntu ngoba abakwenzileyo abalandelanga ilungelo loluntu. So labo-ke kuyamafaka-ke ku-spotlight ukuthi khona bafanana-ke neZimbabwe labo kabalandeli ilungelo loluntu. So-ke yikho-ke eqinisweni kasika khulumisani laye siza ukuthi indaba ekhethe khona lapho ngoba bengumuntu obevele eseqatshile i-communication la ezinzima kodwa-ke kungenzakala-ke ukuthi ukhethiswe yikuthi yibhoda ebiseduze kumbe njalo-ke laye-ke njengomuntu ongusomapolitiki ukhangelele ukuthi-ke iZambia ibe ku-spotlight layo ikhanye ukuthi ime ngaphi kwezelungelo loluntu.
Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapho mnumzana Dlovu uthi iZambia iyephule umthetho, kungakuyikho yini akwenzakele?
Mina ngombono wami mfowethu bengani ngiqalisele ngani ngemvambijana ukuthi singakayithi sikhomba umunwe eZambia ngale siqale sizibuze ukuthi kanti kuyini vele okade sokuhluphile ngapha ekhaya okuze kwenza uBiti wafuna ukuyaphephela eZambia. Yikho kumele siqalise khona indimba yendaba ukuthi eZimbabwe into naleyo ukuthi ukuthi abantu batshona besesabela impilo zabo ngitsho kuyukuthi ucala ubelalo ubaba uBiti asikwazi lokhu ngoba umthethwandaba kakayibambi indaba yakhe vele bekungamelanga kufike ibandla lokubana yena usengumuntu onjani osefuna ukuyaphephela kwamanye amazwe ngoba uma singaqalisa ngokuthi hayi iZambia iphambanisile ngokuthi uBiti imbisele ekhaya sizasuka sikhohlwe ukuthi kanti kuyini okwenza uBiti wasuka ekhaya yiyo nto okumele ilungisiswe kele
nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu kuyini kanti vele kade kubalekile
ye yikuthi-ke nxa sihlaziya lolu daba sikhathana singaboni okwenzakalayo kusuka-ke kungani kuba nzimanyana bathi bona isicathulo sitshisa-ke osigqokileyo kuyabe sisicathulo siyangitshisa. Okokuqala thina njengamalunga ebandla likamnumzana uBiti kube lokwethuselwa kwakhe ngamasotsha ahamba emdinga ehlomile ethwele imbhobho afika achaya abantu abathole besendlini yakhe. Okwesibili kwaba lokuzama ukungayijeka esemgwaqweni kwehlula udriver wabaleka bazomphinda njalo wesibili ngithemba-ke abasebenzisa-ke i-social media-ke sebebona izithombe okabithi-ke imoto ayichayiwe ngaphambili lapha sezama ukungayijekha yikho kutshengisele ukuthi impilo yakhe-ke isengozini. Kuyikuthi-ke ebelesiqala-ke alenzileyo amapholisa kumele amlande kuhle afike athi hayi siphelekezele e-charge office bahambe laye.
Ngiyakuzwa baba Ndlovu, yikho mina ngisithi into ekhona ikhonoku kanti kuyabe sekuyilizwe bani ukuthi abantu bengaxabana kumbe abantu nxa bengasazwana ukuthi bengavumelani into abangabe bekhuluma ngayo kuyabe sekuyizelani bani onto abahamba bethwayelana induku kanti kuyini kade sokuhluphile ngokuthi khonokho lasombuze ukuthi ngiwubuza wona sengiwubuza uhulumende okhona khonapho ukuthi kuyabe sekwenze njani kanti kuyabe kungumuzwa njani okuhlona sithwalelana induku kuyukuthi anxa ukuthi uBiti uphambanisile kanti khonokho kutsho ukuthi uyabizwa ngamapholisa ukuthi hayi mfowethu akubuye ngapho uzosixoxela indaba yakho ukuthi uhambani uhambe kumthethandaba indaba yangikhona iyehlule singakayi ngale ukuthi hayi iZambia iphambanisile umthetho.
No ngiyakuzwisisa sibili lapho yakhona ukuthi kati yithi khona lapha-ke sekuvele sekuhluphene kuvele umbuso wesibutho unjalo ngokwethusela anilabona ukuthi abantu batshengisela besola-ke kuphuza-ke ku-anawunswa kwama-results ukubusa kwesibutho wasa ukuthi no kasiyedubula singabulala ababili abathathu abaningi bazayesaba wabuyela ezindlela. So indlela yi-tactic yokwethusela yena leyo okuyinto engaqondanga kulungelo loluntu.
Ukubona njalo yini mnumzana Mhlanga?
Eningani bengathi bengakufaka kutendayo ngingahlangana laye ukuthi hawu mfowethu njengobona ubusukwazi ukuthi labo abantu bavele becabanga ngendlela enjani awusakubonanga ukuthi wona njengegqwetha njengomuntu osowawudlala lo mdlalo okweminyaka eminingi lime kuze kufike ibanga langikhona loneli kumbe 5 days kumbe kuyini ithi hayi siyayazi into eyenzakalayo lapho sizawulandela umthetho ngoba uma nxa singakhuluma ngona la ama social media akhe khuluma ngobaba uNdlovu sike sambona ubaba uBiti ekhuluma ezinye izinto ezingani bezingani mina bezingangiphathanga angithi ukuthi sengangamelanga ezikhulume kodwa azange zingiphathe kuhle izinto zangikhona
ya wena ungathini mnumzana Ndlovu
uBiti liloya elazakalayo eZimbabwe iloya eliqotho iloya elazi umthetho njalo ungumuntu okupolitics owazi politics umthetho weZimbabwe uthi izekhi yoyodwa okumele i-announce imemezele ama-results okhetho ukuthi ngubani osenqobile othole okungaka okabithi kazange akutho khona lokho bathi yena njenge-MCC Alliance sesihlanganisile ama-voters sabona ukuthi hhayi sesichayile kodwa sasilindele izekhi ukuthi i-announce sicelebrate xa bangasitshontshela thina sesile-results hhayi sizademonstrate
lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ubekhuluma endawonye lomnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni i-immigration.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe eleZANU PF anqoba kukhetho lwePhalamende asekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora musango kumbe ibhola egangeni. Umongameli Mnangagwa ukhulume la mazwi emhlanganweni obuqoqwe libandla lakhe eHarare okuthakazelela ukunqoba ukhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa uphinde wahohoza umanyano we-MDC Alliance esithi lanxa leli bandla ibandla leZANU PF lingawunika ezinye izihlalo ezingamajumi ayisithupha lantathu i-63 elawutholayo awusoze ufice inani lezabo ezilikhulu lamajumi amane lane i-144. Lokhu kwenzakala iPolitbureau yebandla leZANU PF ithe gwaqa namhla ntambama eHarare icubungula ukuphathelane lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule yena oqala ngokuchasisa ngamalunga ebandla lakhe angafuni ukuthi umnumzana Mnangagwa engabi ngumongameli.
Ungakhohlwa ukuthi lokuze nge-G40 ayikhona. Ayiphelanga ikhona nakahle kulabathengisa abakhona ephathini lapha ade bele kukhonakala kube sebenza indlela yabo yabo mgabe le akade beyiphele so nakathethi bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khonapho kusekugqekeni ukuthi vele babethengisa abantu babethengisa babesebenza le-opposition akucatshanga lokhu kusekugqekeni siyakhulu kwindawo zenezi lapho umongamelanga yingapha nakuhle kodwa bona uthole MP wakhona lama-councillors akhona ewini
lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe-G40
akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonoko ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa uhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakho yokuthi umgalo wathi so i-electin indaba zingakusasa wathi yena wena ubheke uthamisi ephuma out in the open umgabe phela umuntu okwakwi-TV wabambi ibandaleli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu ethile abasympathiza naye abamlandelayo abamlalelayo so bona bana bantu yobantu ade besenza yo ade betshayela ibhora egameni
kungabe kusitsho ukuthi kulokuxabana yini phakathi kwebandla leZANU-PF ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa sithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba impeachment.
Ukuqabana akukho nje ngale indlela sandekile kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina ababi abakhona phakathi kwethu yikho ubona ngiza lesehlakalo lebona into eyenzakale YCC wakutshengisa ukuthi kulabathangata bakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abayinto ezokuganga ezifana nezinto zokutshayela ibhola egangeni.
Kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapha abanye bekhutshwa abanye becalwa abanye besenziwana ngoba nxa umongameli ethi sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini
ye kodwa lokhona sambikile-ke ukuthi angayi ukuthi ibandla leZANU-PF liza kubamba njani khonokho ukuthi selibonile ukuthi kulabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babengabi khona phakathi kwabantu.
Kuyini okungalunganga ngalokho?
Akulunganga kuzake kube khona vele khona ukuthi ubelong to a party wena uthi usephathini enje ulomongameli wakho ephathini kuba sephathini indaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini ngoba ngeke uthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina hayi akukho lokho akuzake kube khona vele njalo khonoko vele khona kodwa kungatholakala kulo bufakazi uyawuvele usuzixotshile vele ephathini.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla leZANU-PF beqoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eHarare. Kunjalo nje omunye wabencintise esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Jigabure ukukhuthaze inhlanganiso yeSADC lezizwe zomhlaba ukuthi zibambe ngamandla eZimbabwe ukuthi iqhube ukhetho olusanda kuqutshwa eZimbabwe kakutsha. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Ezethula inkulumo yakhe kwabezindaba umnumzana Jigabure uthe ukwenzeke ekhethweni lweZimbabwe bekulukhetho lokuqilibezela okwedlulise amalawulo. Uthe wafuna umhlaba wonke ungenele kwenqatshelwe ukugcotshwa kwamongameli Mnangagwa athonisiswe ngokubulawa kwabantu abebetshengisela bese kuqhutshwa kabutsha ukhetho olukhulekileyo ongelaqilibezela.
They have serious criminal cases to answer of murder because they have killed people.
Balamacala amakhulu okubulala okufuze baziphendulele kuwo ngoba babulele abantu abanye babo abebevela emavinkinini abanye bengayisiwo nxenye yokutshengisela obekukhona. Akungeke kwenzakale ukuthi umongameli olamacala angaka agcotshwe umthethwandaba ongakatsho ukuthi akalacala.
Isikhulume somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda laye obekulumhlangano bezindaba uthe ukuhlukuluzwa ukwethuselwa nokubotshwa kwenkokheli nabasekeli bebandla le-MDC Alliance lamalungu amanye amabandla aphikisayo sekufike kusibanga esesabekayo. Lobanje umnumzana Sibanda esithi abakaboni imizamo yokubopha umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akulanto ezabenza besabe ukukhuluma lokuqhubeka ngemizamo esemthethweni yokuthi umnumzana Chamisa aphiwe intambo zombuso njengoba kunguye owanqoba ulolu khetho.
Abakhokheli be-MDC kuqala ngo-President Nelson Chamisa bazimisele ukulwisa udaba lokuthi indaba zokhetho zingabi lokuqili phakathi lokuthi amalungelo abantu angadlaliswa ngendlela ebuhlungu efanalayo. Angiboni ukusibala kwethu kokungako la ma-supporters awe-MDC athi azimisele ukulwisa siye phambili ngoba kungapheliyo kuyahlola.
Le yinto egcizelelwe ngokhethwe njengosenator eMatabeleland South umnumzana Bekuthemba Mpofu yena othi kulobufakazi obungaphikisekiyo abalabo obukhombisa ukuthi kwakulokuqilibezela okukhulu.
Kulezi indawo okude kutholakala ukuthi abantu nxa kuthiwa ukuthi bangu-100 ku-polling station sithole uMnangagwa ethole 115-120 kwenzakala njani nxa khona abantu abarejistile bengu-100 ku-presidential bebekhuluma ama-figures ayinflatiweyo esikhathini esiningi.
Inhlanganiso zikazulu kwele South Africa ezigoqela iKhulumani Support Group ne-Human Rights Institute of South Africa zithi zifuna inhlanganiso ye-African Union Commission iqhuba inhlolisiso ebanzi ezavumbulula zonke insolo lamaqiniso phezu kwalolu khetho. Nkosazana Colette Lehlojane owenhlanganiso ye-Human Rights Institute of South Africa uthi baza kukhuthaza amabandla ezombusazwe kwele South Africa ukuthi lawo aphatheke ekulungisweni kwalolu daba.
Sifuna ukukhuluma nabaphathi yethu ya-ANC sikhulume namaphathi abo-DA sikhulume namaphathi afana labo-EFF and others sibabonise ukuthi they have a duty and responsibility.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo isikhathi du igama lami ngu-Chris Gande lelazi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.